siyabonga Mavela Silojonga lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Tone zonzero zimwe zikwini
kungamalunga epolitbureau la engikhuluma ngawo sibonisane phezu kwezizathu eziyizo ezenza ukuba uZulu ebandleni abakhonone phezu ngokwenza kwethu thina inkokheli zebandla.
Uhlangothi lwabesifazana kubandla leZANU-PF lusola kakhulu ukulwisana okukuleli bandla okuyinto esekelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Engikuthandayo that request imali leyo ukuthi uhulumende kasakhangelanga kuphela on the emergency sector. Usekhangele ukuthi nga begijimisa i-emergency relief for abantu lezifuyo benyonga ngazenzi. Ulakho phakathi esingathini ngesikhiwa i-sustainability element.
Uhulumende uthi ucela imali engange 1.5 billion yokudingela uZulu olambayo ukudla. Izizalwane zeZimbabwe sezingcome ubuhle bombuso ohlonipha intando kaZulu kwele South Africa ngemva kokuba amabandla amabili aphikisayo kulelo lizwe eseyomongameli Jacob Zuma emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lwabesifazana kubandla leZANU-PF namhla lusole kakhulu okulwisana phakathi kwamalunga aleli bandla. Ebekhuluma emhlanganweni abawenzele eHarare ngaphambilini komhlangano weZANU-PF Politburo. Amalunga alolu hlangothi asole kakhulu okulwisana lokhu okuyinto esekelwe ngumongameli Robert Mugabe. Inkokheli yalolu hlangothi ithethe leli thuba emhlanganweni lo ukuhlasela omunye wabasekeli bakaMgabe, umnumzana Emerson Mnangagwa, besithi kumele aphumele egcekeni atsho lapho amikhona kulimpi. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo iphume emhlanganweni walolu hlangothi owenzelwe esigodlweni seZANU-PF eHarare wokubonga umsebenzi kamongameli Robert Mugabe ngesikhathi engumgcini sihlalo wenhlanganiso yomanyano wamazwe akuzwekazi le-Africa we-African Union. Oqalela inkulumo ngophethe zemali kuhlangothi lwabesifazane beZANU-PF unkosikazi Sarah Mahoka otshelela umbuthano ukuba kumele atsho umnumzana Emerson Mnangagwa lapho ami khona. Wasola ukwenza kwephephandaba le-Herald Mahoka ethi kalisazakali lapho limikhona, wacela umongameli Robert Mugabe ukuba abachasisele njalo kuba ngubani isikhulumeli sebandla ethi ngoba bedidekile ngokwenza kukanobhala jikelele egatsheni lwezokuhanjiswa kwemibiko umnumzana George Jaramba. Umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ongunobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane lolu laye usole kakhulu ukuthukana kwenkokheli zebandla eziphoselana aqatha kuphuma lezindabeni. Okuyinto esekelwe ngumongameli Mugabe ngokwakhe laye gcizelela kulinkuthazo ethi kumele inkokheli ilandele indlela zebandla ukukhalaza hathi ukuthukana njengalokho osekusenzakala.
Mupolitbureau, inengo zempolitbureau zandikuthi alright. Tone zonzero zimwe zikwini.
Kungamalunga epolitbureau la engikhuluma ngawo sibonisane phezu kwezizathu eziyizo ezenza ukuba uZulu ebandleni abakhonone phezu ngokwenza kwethu thina inkokheli zebandla. Kukhulunywe ngakho sizwe okuhluphayo okulungisiswayo kulungisiswe.
Umsekeli kanobhala jikelele ehlangothini lwabesifazane lolu unkosikazi Sandi Moyo laye ungezelele kulokhu kukhalaza ethi ontanga kumele balimuke bangaze bavuma ukusetshenziswa yile nkokheli ukufeza izifiso zabo njengalokho okwenzakale esigabeni seNkabazwe lapho mama bevinjwe ukugada amabhasi abeqoqwe libandla ukuthi baze ukuzomenzela amhlophe umongameli Mugabe ngomsebenzi awenze ngesikhathi engumgcini sihlalo we-AU.
Singumsebenzi ukutshona behlukulu zabantu. Kodwa sithi baba, thina njengabomama, they will not manage. But I think this is not the right time. Time ya nas de kukorotheza hayi baba ukuthi sikwenzela amhlophe njalo sikubonge umsebenzi wakho omuhle osenzele wona.
Wengeza ethi yena labanye abesifazane ebandleni bengasoke balahla imuli kamongameli kanye lenkokheli emsekelayo.
Silawe sizahamba lawe lo baba sizahamba lemuli yenu yonke sihamba lani singabomama.
Umongameli Mgabe utshengise ukukhathazeka kwakhe phezu kwezehlakalo zebandla wathi kumele kuphele abalokukhonona benze kanjalo belandela indlela zebandla hathi kube lokhe bethukana emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uhulumende uthi ucela imali engange 1.5 billion yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla kanye lokuncedisa abalimi ukuthenga ukudla kwenkomo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethule isicelo lesi izolo njalo uthi imali le izasetshenziswa ukuvuselela ama irrigation, izikotsho, amadamu lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. Uhulumende uthi abantu abahlaselwe indlala abadinga uncedo bafika kuzigidi ezintathu i-3 million. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi lanxa i-1.5 billion le ikhanya inlutshwana izanceda kakhulu ngoba umumo wendlala uqhubeka usiba mubi elizweni.
Ayisoze yenele kodwa ngiyacabanga ukuthi izathatha ibanga elide ekuzameni ukuthi kulungisiswe izinto eziningi. Engikuthandayo that request imali leyo ukuthi uhulumende kasakhangelanga kuphela i-emergency sector. Usekhangele ukuthi nga begijimisa i-emergency relief for abantu lezifuyo benyonga ngazenzi kulakho phakathi esingathi ngesikhiwa i-sustainability element bayibhajethele khonapho ku-1.5 billion ukuthi even within an emergency situation anje phela kube lokunye okuzasala kuqhubekisa phambili inhlalakahle kaZulu. Yikho khonokho mina okungithokozisayo ukuthi kaningi siyachula imali e-emergency kuphela asakhumbuleli ukuthi kusasa-ke kodwa kuyokukhumbuleli ukuthi ikusasa-ke mini ngokuthi even sebengaba ngayithola uhulumende kusasa ngizake bacele imali engangaka ngoba yongaliyana othe irrigation rehabilitation inakho ukuthi singasinika nokudla okuningi kwenzela ukuthi singagcili ukudla kusasa kwabanye abantu. Khonokhana mina ngiyakuthanda asokudla kwabantu kuphela but ngasezifuyweni.
Nxa uhulumende ethe wamemezela isicelo esinje ngoba nakhangelela ukuthi basamukele bamncedise zinhlanganiso ezizimeleyo ngabanye uhulumende ngobani kahle kahle?
Ngohulumende babanye amazwe balakho ukungena baphathise inhlanganiso ezizimele zodwa akanye futhi lenhlanganiso ama-agencies awe-UN. Kubuye futhi la mabhizinisi akhona even laphakathi kwelizwe. Bengisakhuluma ngawo lapha ukuthi mina amabhizinisi ayakhuthaza ukuthi angene ku-partnership lo hulumende bafake lezo mali okubuya kube ukuthi i-tax yabo iza kuba ngcono, iza kuya phansi ngoba bayaphathisa enhlelweni ze-emergency. So banengi-ke abantu abangaphathisithethi na ohulumende amanye amazwe ama-UN agencies inhlanganiso ezizimele zodwa akanye langabhizinisi lawo angaphathisa.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kwezokulima sixoxela ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association sisole kakhulu ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwemihloliso ngokwethula umthetho othi abantwana abalobe imihloliso ye-O-Level nyakenye abaphumele o-D kumbe u-E bapasile. Lusethula impumela ye-O-Level iyanyakenye izolo ugatsha lweZimsec luthe kuqala lonyaka abantwana abaphumele odilo iku-form 4 bapasile. Ababalisi bathi bathukuthele ngesinqumo seZimseki lesingoba ingazange ikhulumisane labo. Bathi njalo okwenziwe yilolu gatsha ikwehlisa uhlonzi lwemfundo yeZimbabwe. Esikhathini esedluleyo umntwana oku-form 4 ubepasa ngo-A u-B lo-C kuphela. Isiphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundane usole kakhulu iZimta njalo uthi bazakhulumisana logatsha lolu.
Baphambanisile ngoba nxa bezakhuluma nabo sithi 60% pass value bekhuluma ngama-E labo-D angazi ukuthi sebedingani. Engxenye ngikudinga ukuthi iquality ye-pass ibe ngcono kodwa mina ngangikhangele mbona ngani iquality ye-pass iba ngcono nxa i-standard sethu iphezulu ifika kufika. So yinto vele eyenza okumele ukuthi bakhulume ukuthi kuthoni.
Lapha baba Gundane uthi iZimseki kayizange ikhulumisane lani njengababalisi ingakathathi lesi sinqumo.
Kuyamangalisa kakhulu umbikiyolo uphume bengakhulumanga la ma-stakeholders. Ngathi ngama-stakeholders ngathi aqakathekileyo kodwa-ke into leyo kayisavezwangakithi. Njalo ngakhangele thina singabantu abakhuluma nominister we-education lapha nalaphayana sikhuluma izinto eziningi njalo into leka abazange bayiveze abazange bakhulume nayo. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi nga interpretation enje isiphuma vele kutshona kuzaphazamisa abantu abaningi ukuthi babezazi ukuthi what is the meaning of it kutshona vele vele kakuzwakalini kutsho.
Isona isinqumo lesi kasiphazamisi yini izinga kumbe uhlonzi lwemfundo yeZimbabwe?
Iyaphazamisa kakhulu ngoba-ke abantwana abalendelayo abakufonfo khathesi abazabhala juni ekupheleni kweminyaka bazagcina bona sebedlala sebesadini ngokuthi basebenze gadalalo kwenzele ukuthi bathole iphasi engu-T engu-D engu-A phezulu ngoba-ke sithi bona even i-C ne-D iphasi. Nxa sebedlule khonokho-ke bazabona kulenkinga phambili ukuthi indawo ze-A-Level bazeze bazithole umsebenzi kabaseze bawuthole. Kanti abantu nxa bedinga umsebenzi abezimsethi bazakhuluma na ukuthi ama-results ka-2015 akhangele u-E lebingenipasi kodwa ama-results ka-2010 ka-2011 ka-2012 akhangelanga u-E le-B engepasi. So la ngikhona kuzalidrowa ngaphi lapho ukuthi abanye bonke abasemazweni babekwazi ukuthi kathesi i-E-Level sengingamaphasi.
Umnumzana Richard Gundane isiphathamandla seZimta. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezemfundo umnumzana Thande Kuzintimkandla laye osole kakhulu ugatsha lweZimsec.
Thina abanye sibone ngathi loku sokunye indlela yozama ukuzijabulisa ukuthi abantwana bapasile kakhulu kodwa kayisiko ngobana phela odila bokibo nabo bangenisa kumntwana kuyiphi indawo ngobana la bazomthiweni abantu bafuna abantwana abakhaliphileyo. Olo-A nguye ophuma phambili ulandele olo-B ulandele olo-C bayafika nini ku-E. Ngabo u-D lo-E yebo ngomlomo wathiwa baphathile kodwa ize izinto ezingasebenziyo zona lezo ngombono wami.
Ababalisi bona bathi iZimseki kayizange ikhulumisane labo ekuthatheni lesi sinqumo kambe yinto elokuhlakanipha phakathi yini le?
Ayisebe lokuhlakanipha baba Nkoma labalaleli ngobana unkhulumisane zoba njengoba ngisitho nxa mina engingaba umphathi wecollege ngizakhalela ku-A lo-B lo-C ngoba indaba-ke ngiyesize iZimseki ayilalo ilungelo lokuba ngihlala phansi yodwa ibisisithi loku kuze selephumile ezandleni zayo. Angitsho kumele kuhlale lokoba ama-stakeholders kuvunyelwane kubonakale uhlonzi luka-D uhlonzi luka-E ukuthi umntwana uyemukeleka yini ekompikti kumbe ufundele ubunesi kumbe ufundele ubutisha ngabe
Nxa sesikhangela umntwana nalo ophume lo D kumbe lo E uyabe ethole how many percent?
Kusho ukuthi empeleni wabe ngaphansi kwabo-50 kuthi ithodila o-E bathi bekhetha kumetheka kuka-40 lakubo-30% ngoba ngiyakwazi ukuthi ungakhangela ngibona elinye ilizweni ezabonaloku elithatha o-30% i-South Africa nema-yunivesithi amanye athatha u-30% kusiya phezulu lomuntu ophasileyo kodwa sure ungathi umuntu le-30% ophasileyo ngikwehlisa izinga lohlonzi lokufunda lokho.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo izimseki ithi abalobe imihloliso ye-olevu nyakenye sebengathatha impumela yabo kusukela kusasa. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala emhlanganweni weZANU PF Politburo eHarare wona obuhlaziya ukulwisana okukuleli bandla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Obe ngumphathi ntambo wezomvikela obona ngobudlelwano bele France lamanye amazwe umnumzana Laurent Fabius. Ubikwazi chiya isikhundla sakhe sesiyakhokhela ikhansile ebona ngokuqondiswa komthethwandaba we-Supreme Court. Umongameli walelo lizwe umnumzana Francois Hollande ubikwa kunguye okhethe uFabius ukuthatha lesi sikhundla kodwa akasatshongo ukuthi ngubani ozathatha isikhundla asichiyayo. Owebandla lamademokrasi umnumzana Bernie Sanders kanye lodume ngokukhulumela eceleni okubandla lamarepublicans onothe okwamagama umnumzana Donald Trump yibo abanqobe kukhetho lwama-primaries amabandla abo izolo esigabeni se-New Hampshire. Lamhlanje esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Philip Spanda yena osehlala eManchester kwelebhilitane. USpanda uqoqa impahla endala egoqela izigqoko, izicathulo lokunye okokusebenzisa loba okudlaliswa ngabantwana abe sesiya kwabela intandane izihlobo labangane abaswelayo eZimbabwe. Uqale lolu hlelo eminyakeni esanda kwedlula njalo kathesi uthi sowaze waba lesikolo sentandane esilabantwana bedlula amakhulu amane abancedisa ngezembatho.
Mina ngabuya lapha eNgendeni ngo-2002 njengomuntu wakhula la engumuntu ongani uyadubeka kancane. So ngathi ngizuze i-chance yokuthi ngibuye e-England ngase ngikhangela ukuthi lapha e-England kulabantu abalahla izinto abanye abantu bedubeka ekhaya. Njengoba nangisebenzele enye i-company ekhaya ngale abangani bami bahamba emsebenzini belazicathulo abanye belamajesi. Nga-approach ama-key ukuthi angicela into elizinda elilazi ezindala nje linike ngihambe nginike abantu. It was just like that. Ngathi ngiqalisa ngasebenza i-company othiwa i-Toyota eZimbabwe. So ngathi mbuyela after coming to England ngathola sokulabantu engangisebenza labo nearly 10 aba-5 because of different diseases eZimbabwe. Abantwana babo bengazi, so nxa bembola babembona njengobaba wabo. So then I said to them, no, whenever I come here, I'll be giving you some clothes. And that's how I started. And now I've started a charity, eseMaswingo, ukuthiwa iBophoma Village. Ilabantwana bangu 402. So nxa ngibuyela ekhaya ngiyabaphathela impahla So abafuna ukubona engikwenzayo bayahamba ku Facebook yami uyadinga ibizo ukuthiwa nguPhilip Sibanda eManchester or uyahamba ku YouTube ukhangele uPhilip Sibanda the Air Marshal Commander abone sikwenzayo. Ngizama ukuthi engikwenzayo konke sibambisane nabantu bonke abase-England ngapha nxa kuyukuthi kona siyagwanisa sihambisa impahla endaweni ezijiyeneyo. Mina engikwenzayo ukuthi every year nxa ngisiye ekhaya vele ngiyabaphathela even ama-drama ezempahla.
Labo abangane bakho osebenza labo kumbe ohlezi labo khona ngapho bayakwamukela okungakanani njalo bayakwethemba okungakanani ukuthi uzahambisa impahla lezo othatha kibo kulabo abaswelayo?
Umbuzo omhle kakhulu sisiPJ, because okwenzakalayo ukuthi uyakwazi ukuthi abantu amakhiwa ngabantu abafuna ukubona ukuthi kona into abawunika zona uyazifikisa yini. So into engiyenzayo ukuthi nxa ngihamba ekhaya ngiyathatha ama videos sisiPJ, ngishuta ngithatha ama video amanengi nginika abantu impahla, zonke impahla engiziyenzayo la nxa kuyukuthi nginika izihlobo zami nje ezinye ezintutshwane ngiyathatha ama videos ukuthi bazibonele. Yikho ngisithi nxa ngingayenze engikwenzayo ngifaka ama video lawana ku YouTube amanye ngiwafake ku Facebook yabe ngisenzela bona bala abantu abanginika impahla ukwenzela ukuthi babone ukuthi hayi impahla leziyana simnika zona sibili ziyafika. And then ubuhle bakhona labana embahambisela impahla isikolo esinjengale siyanibophoma banika incwadi yokuthi khona eyokubonga yokuthi khona ngizonika labana abantu abanginika zona ukwenzela ikusasa.
Bakwemukela okungakanani abantu abasekhaya uncedo lolu?
Okunye angithanda ukuthi ngigide ngizixakazela sisiPJ, kodwa ke nxa kuyukuthi ungumuntu njengoba lawo ubunjela ukuthi uyakhangela engikwenzayo, abantu bekhaya bayabonga kakhulu isikhathi sonke. Nxa kuyukuthi ngiyafika uyazibonela wedwa, abanye ibona ngokukhala sisiPJ, bayakhala ngifika nje kuphela esikolo bayakhala. Isign kutshengisela ukuthi yikuthokoza, so ukukhala yikuthokoza ngoba ungakhangela isikhathi sonke nxa imbuthelele abantu kuyabe kunabantu abe community khonapho abama-village khonapho abeyizakhamizi ezikhonapho ngiyazibiza babuye labo bazothatha kuyabukiseka kakhulu sisiPJ.
Uyathenga lokudle kube lidili?
Isikhathi lesi engafika ngaso lesi ngathola ngabatshela kuphela ukuthi ngibuya le mpahla, ngathola beyenza izimanga bembulalela inkomo inkalakatha yenkunzi, kwaba lidili elimangalisayo. So lami ngangezelela nje ngonye okuncane ukuthi kona sibe lokuyinto ngani kunjengokuba yiparty nje sigide after sesibanike impahla. But engikucabangayo kathesi isiPJ, ngibathengele ama-uniform ebhora ngoba ngabapromisa abantwana besikolo bonabo abantwana abancane ukuthi ngizaliphathela ama-uniform ebhora. So ngabathela ama-uniform ebhora ngabathengela ama-shooters ukuthi labo bake badlala ibhola begqoka ama-shooters. Uyakwazi ukuthi wena lami isikhula sasiyakwazi into ukuthi ama-shooters esikhula. So mfuna ukuthi imbasebintwana ibayenzela izimanga ngibaphathela ama-shooters. So ngabathela ama-shooters khathe sinde ama-shooters agcweleyo endlini engawahambisela esikolo sonesa. So injongo yami ngifuna ukuhamba ekhaya ngo-May.
Kuyini sibili okwakwenzayo kwakufuqa ukuthi uqalise uhlelo lolu?
Mina ukukhula kwami sisiPJ, ngumuntu okhule ngigcinwa ngumzali omunye, ngigcinwa ngumama kuphela. Angizange ngibe lexesha lokubana ngibone ubaba wami. Ngikhula mina ngumuntu owakhuliswa ngugogo lokhulu. Esikolweni wawufica ukuthi sasihamba esikolo singela zicathulo ngoJuni kubanda kugodola. Ngaqalisa ngokucabanga nje ukuthi ngiphathele isikolo sakithi izicathulo. Ngiphathele, so ngithi ngingacela abantu ukuthi ngicele izicathulo, abantu banike impahla banike kwa. Ngacela ngithi yekela ngoku ukuthatha ngiyezama. Yikho ukuqalisa kwami, akuloko ukuthi uthiwa ngaqalisa ngithi hayi ngifuna ukwenza. Ngapho ngokuqalisa ngicele izicathulo nje ukuthi angiyenike kwabantwana kwesikolo emapeyomekithi eFlatbush.
Lo ngumnumzana Philip Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala eManchester kweleBhilithane, obekhuluma lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Isizalwane seZimbabwe sezingxome ubuhle bombuso ohlonipha intando kaZulu kwele South Africa ngemva kokuba amabandla amabili aphikisayo kulelo lizwe edonsele umongameli Jacob Zuma emthethwandaba laye wavuma kungela masotsha loba amapholisa atshaya abantu. amabandla la ase uzuma imthethwandaba ngoba efuna abhadale imali kaZulu eyasetshenziswa ukuthuthukisa umuzi wakhe wenkandla. Kubika uBenedict Nhlapo.
Lezi zinkulungwane zabasekeli bebandla leDemocratic Alliance DA le Economic Freedom Fighters EFF abebetshengisele emthethwandaba wesisekelo sombuso eJohannesburg besekela ukuthi uMongameli Zuma ahlawuliswe enye imali yomphakathi eyasetshenziswa emzini wakhe. Amaviyo ezomvikela kaMongameli asebenzisa izigidi zamadola ezilijumi lanhlanu enhlelweni zokuvikela uMongameli Zuma emzini wakhe enkandla. Ngemva kwalokho umvikeli womphakathi unkosikazi Duluma Donsela walayo ukuthi Zuma ahlawule enye imali esetshenziswa ukwakha isibaya senkukhu esenkomo indawo yokubhukutsha lomduli wokuzithokozisa. Yilokho okwenzela amabandla aletha uZuma emthethwandaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi abhadale. Izizalwane zeZimbabwe zithi yinto encomekayo kakhulu enziwe nguZuma ukuvuma kusiwa emthethwandaba ekhombisa ukuthi laye uyawulalela umthetho. Abanye batho kuhle ukuthi ngesikhathi kuthethwa leli cala bekulezi nkulungwane zabasekeli balamabandla phandle komthethwandaba, kodwa kula ngijolo yedwa ochayiwe ngamapholisa kumbe amasotsha. Unkosikazi Nomvete Johanna ngomunye wezizalwane zakwele South Africa ebezitshengisela.
Akungeke kulunge ukuba umuntu emunye neqoqwana labantu bakhe abayifamily nabangane batye bade bamotshe, kodwa abantwana langaphandle xa ungajonga ngempela ngempela isizwe sakho uthi siyalamba, siyahlupheka, sihlala ematshotshompeni.
Isizalwane seZimbabwe esidume ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Godfrey Phiri uthi kuningi okufuze kufundwe iZimbabwe kwela South Africa.
Uqhakatheke kakhulu ukuthi abantu baseZimbabwe bafunde, bajwayele nokuyimela. Ngoba ama-politicians mayebona abantu sebengathi bacabange, bayabacabangela. Kwenza ukuthi sinike abantu amandla abazosicindezela ngawo nakusasa.
Abanye bathi bathokoziswe ukuthi amagqwetha kaMongameli Zuma avumile ukuthi uMongameli uzayihlawula leyo mali nxa esazisiwe ukuthi imalini. Kodwa abanye abafana loMnumzana Lukhu Ndlovu bathi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguqule indlela abusa ngayo, umbuso okhululekileyo njengowakwele South Africa ngeke ube khona eZimbabwe.
NgaseZimbabwe ngeke kwenzakala ukuthi ngoba ngumthetho owavele wabekwa iconstitution yakhona yavele yaqina vele yabona yasivikela yena vele umongameli wakhona. So akho ngenye indlela okungenziwa ngakhona.
Uthike labo bakhalela ukuthi bayithole inkululeko yokusola inkokheli zabo ngenkulumo ngezingoma langetoyitoyi kungela kubhaxabulwa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kati sesidliwe ngomangoye zulukandaba kodwa singake hlukana isikhangele ebezikhokhela. Uhlangothi lwabesifazana lusola kakhulu ukulwisana okukhona kubandla leZANU PF. Ngakolinye icele idale laleli bandla ele Politburo velikhulumisana ngokudonselana lokhu lamuhla. Uhulumende weZimbabwe uthi ucela imali engange 1.5 billion dollars yokudingela uZulu olambayo ukudla. Aige kwanele okwala mhlanje zulukandaba olivalelisayo nguntungameli inkomo lebelwa busuku obuhle.